namhlanje uhlelo lethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuthi kwenze khona injani mazimbabwe amahle.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani? Sizwa kuthiwa belilo mhlangano we-rally. Ungasitshela ukuthi bekungaphi njalo kuhambe njani?
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Nelson Chamisa owawina kukhetho lwe-presidential elizweni laseZimbabwe besiyi-rally esidungisa namhlanje lapho esesihamba kuZulu esiyamtshela uZulu ngokuntshontshwa okwenziwa izano entshontsha ukhetho njalo sihlangana nabantu abaphakathi komuzi wasejitobiza ukuthi basazise ukuthi bona balembono bani njalo balezifiso ziphi abangasipha zona esazicubungula ukwenzela ukuthi sidinge indlela yokuthi siye phambili.
Ye, ungasitshela ukuthi kusasa kona kuhamba njani?
Ine kusasa angisonke siyazi ukuthi besifuna ukuthi sibe nerali ekhwekhwe sithinge sisithi senze rali yakhona saliswa ngamasotsha esesikwenzile ukuthi sisibhalele ekhothi and then ya ikhothi sivumile ukuthi silungele lokuthi senze lawo marali kodwa okukhona yikuthi njengebandla le-MDC ikhokhelwa ngobaba wasijamisa sizangena iZimbabwe yonke sikhulumisa nalo Zulu esukini lezi ezilandelayo sizalikhiphela insuku ukuthi sabe singakhi sikhathi bani njalo nini njalo ngaliphi lawo.
Ebulenjini bwe-Twitter namhlanje sibone imbiko kamongameli webandla engani uthembisa uZulu ukuthi kukhona okuzayenzakala lapha athi khona the real deal is coming. Ungasichazela ukuthi kuyini kahle kahle uZulu amela ukukhangelele kumbiko yonale?
Umele ukukhangelelwa nguZulu ukuthi into yokuqala thina ibandla lethu elikhokhelwa ngumongameli wethu babuchanisa sanqoba kukhetho izani yantshontsha. Okwesibili yikuthi khona sithi khona thina amasotsha ahlale emabharalini abahlali phakathi kukaZulu umsebenzi wabo asoko ukuthi ukwelusa uZulu umsebenzi wabo ngokwelusa ilizwe kuba ilizwe selingene abanye abantu abaphuma ngaphandle kwelizwe lethu so sithi abanye emabharalini njalo uhulumende wezano akayekile ukusebenzisa imibhobho kubulala abantu abantwana baseZimbabwe abathengisela ngokungathabi okwenzakele ngokuntshontsha ababenzileyo. So esifuna ukukwenza yikuthi singene kuZulu simbuzisise yena ukuthi unambono bani ngoba sonke siyazi lokukhulukhuluma ewilenjini lapha ukuthi khona sizangena kwi-GNU lomnyangakwa hayi into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhandise inyoka and njalo asoze siyekile umuntu athathe iyethe imbuzi ahlinza iphi isikhumba abesesheya yini inyama yona imbuzi ngeyethu.
Labo abathi ikakhulu singakhangela kuTwitter la siyabona ukuthi bangani sebesiba baningi abathi bona umongameli webandla kathiye ukuba ekhuluma ngokhetho lolu akhangele kulolu oluzayo. Lithini lina ngabatsho njalo?
Wonke umuntu ulelungelo lakhe nalo mbono wakhe ukuthi akhulume kodwa thina sonke siyazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siqala sibuze uZulu. Yebo naye bakhuluma ebulenjini abantu abanye futhi kumele sibalandi kumagrasi ukuthi lapha ukuthi sizwe ukuthi bona bathini ngoba bona labo abaphansi bathi khona bona abafunda kuzwa ngodaba okuthiwa i-GNU leyo izano layikuthi yona inqobile ayilungisi izwe njengokuthembisa abakwenzayo kanti bazabe bekhalelani bona besithi babanqobani.
Hayi, kuzwakala isikhathi iso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga maZimbabwe amahle asilahle mbeleko ngokusikelwa sonke siyazi ukuthi sisebenza namasela wezano lingakhali sikhona sizabe lokhu sifukana kuzaze kulunge abadala abantu okungasikiyo kahlulu.
Hayi, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.